Here's the weed roll. Good morning, friends.
Ukusa okuhle bangani, kulithuba elihle ukuba lapha lokukusa enkonzweni yenkosi, futhi siyathemba lokuthembela isikhathi esikhulu. Besingemuva nje phakathi lokho esasivame ukukubiza ngokuthi ihofisi yamadiwoni lapho okulama rekhoda khona manje. Futhi bengikhuluma nje lenkosikazi elincinyane lo mama wakhe ngemuva ngale ovela phezulu eJoliet, Illinois.
Thinking of what a product of God's grace that girl is.
Futhi bengicabanga nje ngokuthi isithelo bani somusa sikaNkuluNkulu lo onkazana ayiso. Inengi lethu lapha siyamazi yena uyisidakwa olunye lohlobo olubi. Futhi kanyizange ngibe nodaba lucacisiwe kimi kwaze kwaba yilokhu kusa ukuthi kanjani lapho esuka kuplatform inkosi yayembule kuye konke lokho okwakukubila lokho okwakuzathatha indawo. Futhi yena wasuka kuplatform ekhala futhi ethokoza ngoba uNkulunkulu wayemsindise engcwabeni lesidakwa. Futhi yena inkosikazi lahamba phezulu kuye futhi laqalisa ukukhala ukuthi indodakazi yakhe ngiyakholwa kwakuyiyo wayethunjwe yikudakwa. Futhi liyazi, ngomusa kaNkulunkulu leyo nkazana yabizwa, ngiyakholwa kwakuyibusuku obulandelayo, uRosela wabizwa, futhi inkazana kusuka ekudakweni yasiliswa, futhi yena lendoda yakhe bachumayela ivangeli. Lokubona inkosikazi encane ethandekayo njengoRosela, futhi nje uvuthiwe, futhi manje yena uyahlonipheka sibili, yena ule uzwa ukubizwa enhlizweni yakhe. Kodwa esazi iBhayibheli ngabajumayeli abangabafazi, bona uyakwazi ukuthi ngenye into, futhi uNkulunkulu umkhokhelela ezintolongweni lezinto ukupha ubufakazi. Kuyamangalisa nje ukubakwazi ukudinga intando kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi siba lomuzwa, kodwa sifuna ukuthwala lo muzwa ezindaweni nga ungakhanyeli. Udeveli uyathatha lo muzwa futhi awuphambulele kwenye into, kodwa ingqe kuphela sihlala eBhayibhelini, khona ke siqondile. Uyabona, sihamba kanye lentando yenkosi. Futhi ke ngiyakukholwa ukuthi uRosela uzagcina ephendukele enkundleni zokuvangela kwenye indawo, ngoba iMelika ayilifuni ivangeli. Liyakwazi lokho, kungangcono sikuvumele lokho nje ukuthi laba abantu be-Anglo-Saxon baphilile. Yikho kuphela akusela vangeli iMelika ezalamukela. Oh, uthola okulutshwane kokuhluphekela lapha lalaphana. Kodwa njengevangeli nje sekuphelile, futhi ungeke uthumayele kubo, ungeke ukhulume labo, kabayikukholwa lutho. Bona balemicabango yabo yamakhanda alukhuni futhi sebegxilile. Futhi izinto ezilandelayo zalesi sizwe yikwahlulelwa, uza kuba lakho futhi. Kungaba ngokubandezelwa, kungaba ngebhomba le-athomu, kungaba ngesifo esikhulu, umkhuhlane kumbe enye into. Kodwa yena uselungele, kuyeza izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zizawa. Sedlula khona izolo umfowethu Zabelami lo mfowethu Hudu sisiza phakathi sivela phansi eKentucky, lapho esasikhona okwensuku ezintathu. Futhi sedlula lapho okwakule projekti yokwakhiwa kwezindlu, umfowethu Zabel wathi, akula ngiyakholwa akula ngitsho loba yiwuphi walabo bantu kuleyo projekti abaya loba kuliphi ibandla. Ungababuza ngakho, awu, sile television yethu, iyo indlela esithola ngayo induduzo. Bona, iso isimilo seMelika. Bona, sile television, sile mali eningi, sile zimota ezinhle, sile amakhaya amahle. Kuyini esikudingayo ngenkosi? Asikudingi lokho. Iso isimilo mayelana ngenkolo kuphela losindiso esilalo lothando kuphakathi kwabantu abalokuNkulunkulu sibili. Liyazi iBhayibheli lathi lokho kuzakwenzakala. Aha, lina babali beBhayibheli nilizwe limemeza ameni, futhi lawe mchumayeli emuva lapho ukuthi lokho kunjalo. Uthando luza kuba lukhatshana kakhulu ensukwini zokugcina. Uthando kuphela oluza kuba lusele luza kuba phakathi kwabantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Ubaba uza kube emelana lomama, lomama emelana lobaba, labantwana bemelana labazali, labehlukeneyo bemelana omunye lomunye. Futhi uthando kuphela oluza kuba lusele luza kuba yilabo nje abakhethwa, abakhethiweyo nje, ibala abakhethwa lapho livela ebaleni, abakhethiweyo, abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Futhi lapho uRosela engicaphunela indaba ekamelweni isikhatshana esedluleyo, bengicabanga nje ukuthi ngalobo busuku wathi enye into yenzakala. lokuthi kanjani wathi kusehla konke phansi empilweni yakhe lapho yena ayeza kuba isidakwa esihlanyiswa butywala wayengeke kwakungela i-alcoholics anonymous amadokotela amane bamkhalala kwakungela lutho olwalungenziwa lokuthi njani kusukela kuleso sikhatshana enye into yenzakala manje akasela mehlo ohlanya ungothandekayo umfazi omuhle omutsha weminyaka engamachumi amathathu lantathu ubudala futhi engazathi ulamachumi amabili lambili ukuthi uNkulunkulu wamenzela kanjani lokho akwenzayo lokuthi ukhangeleka eyahlukile kanjani futhi kodwa ngathi Rosela ngaphambi kokusekelwa komhlaba uNkulunkulu wamisela leso sikhathi yebo mnumzane bona kunjalo futhi lapho omncinyane omdala uBilly Paul emuva ngale lapho akhona wayesipha amakhadi omkhuleko ebantwini lobu busuku ukuthi wayengazi lo ayemupha ikhadi lokukhulekelwa akukuhle yini Rosela
Amen.
Amen. Inkosi ikubusise Rosela. Ngileqiniso siza kwenza lokho. Ufuna ibandla likhuleke ukuze uNkulunkulu amhole. Lokho yikulandela isandla sakhe esingaguqukiyo. Oh, lokho kuhle kakhulu. Ngibe lohlelo olunzima olubekwe phambi kwami lokhu kuza umayelana ngomunye usomazigidigidi eziphindwe-phindwe zaphindwa-phindwa lo ofuna ukulungisa lapha eLouisville, Kentucky futhi angakhele itabhanekeli lezigidi ezinhlanu ezamadola kodwa enye into phansi enhlizweni yami yathi mana akawusimalusi bona ngakho khona-ke izigidi ezinhlanu zamadola imali eyayiza kuphiwa manje ukuba iye kuhulumende ukuze abhadalele iwhisky lezinto ezinjalo kodwa ufuna ukuyibeka ethabhanekeli esenzela inkosi kodwa ngiyathemba ukuthi iza kuhamba kwenye inceku kankulunkulu eza lenye inkonzo kunkulunkulu kodwa lezo izigidi ezinhlanu zamadola eziphiweyo manje cabanga ngalokho lithabhanekeli bani lelo elingenziwa bona ukuthi kukhangeleka kuhlotshiswe okunganani lokho Rosela kodwa enye into phansi lapha ekhuluma okwahlukileyo bona enye into phansi lapha sibuya phakathi kwaleli elincinyane ithabhanekeli elidala lina abemzini awu leyi yayingaba yindawo ekhangayo lapha ekhoneni ngalikunanzeleli lokho ukuthi abantu bafunile ukwakha lindawo futhi bayenze kodwa le yindlela esilithanda ngayo bona le yindlela esilithanda ngayo izihlalo ezindala esasihlala kuzo zaziyizihlalo zakuqala ezindala ezavela ethabhanekeli lapha zedlula esikhukhuleni futhi zandenda phezulu ibhayibhili lami lihlezi livulekile njengalokho phezu kwephulupithi lathi ngqi kusilingi futhi laphenduka phansi lileli zwi kulo mina nkosi ngikuhlanyelile ngiza kuthelezela ubusuku lemini funa omunye akuhluthune esandleni sami ukuthi zagwedla njani sichapha phezu kwalo ngomkolo lapha futhi laphenduka khona phansi izihlalo zibiyela khona endaweni yazo konke abadinga ukukwenza kwaba yikulikoropa futhi baqhubekele phambili bona ngakho le yiyo nje indlela esilithanda ngayo lapho okungabantukazana indawo ejwayelekileyo lenkosi emangalisayo Amen. Manje lamuhla silakho okunye sesiqalisa nje ukuba singene phakathi kolaza yazi emva kokuba uchago lonke selukhuthiwe futhi nje ulaza futhi kumbulani kuthatha uchago ukwenza ulaza yazi ulaza liqukethwe phakathi kochago ngakho besikwesesi-1 sesi-2 futhi siphetha kwesesi-3 futhi siqala kusahluko 4 sebhuku eliyinkazimulo lamaHebheru futhi imfundiso zebhuku leli singahlala kanye lalo okwe-indima eyodwa okwenyanga ezintathu futhi sitshengise nje ukuthi iBhayibhili lonke libophana le ndima yonke eBhayibhilini wake wacabanga ngalokho akula ngitsho indima eyodwa ongabeka umunwe wakho kiyo kodwa lokho ngomusa losizo lukamoya ongcwele ukuthi singabopha uGenesisi kusiya kusambulo khona kulo akasikho esinye isiqephu sokubhaliweyo esibhalwe loba ngaphi esingakwenza lokho futhi ngokwezibalo lokuma komhlaba ngayo yonke indlela akula bhuku eBhayibhilini elibhalwe njengeBhayibhili akula bhuku emhlabeni ngitsho elibhalwe njengeBhayibhili akula izibalo zeBhayibhili ziyahambelana ngokupheleleyo loba nje izahluko leziphawulo zamabala lakho konke kuphelele hathi elinye ibhuku ungeke ubale isahluko kilo singazange siziphikise kodwa kakula kuziphikisa ebhayibhilini lonke futhi labhalwa ngabaningi ningi abantu abaningi futhi lamakhulu eminyaka etshiyeneyo bengazi loba isiqepho esisodwa. Omunye walibhala lapha futhi omunye walibhala lapha lomunye walibhala ngapha. Lapho lonke libunjwa ndawonye lenza iBhayibheli likaNkulunkulu futhi akula lokungodwa ukuphikisa okunye futhi akula hathi izibalo okumiswa komhlaba. Loba yini okunye okweBhayibheli yonke into izibalo yonke into ihambisana ndawonye ngokupheleleyo. Lokho akuphefumulelwanga kangikwazi kuyini elingakubiza ngokuthi ukuphefumulelwa. Ngiyathokoza kakhulu ngelibusisekileyo iBhayibheli elidala. Abanye babo bathi ungumkatolika na umprotestanti? Ngathi ngitsho lokukodwa, ngiyakholwa iBhayibheli. Kunjalo ngiyakholwa iBhayibheli futhi ngiyathokoza ukuthi lokhu sisasele nkululeko ukulichumayela kuleli lizwe. Oh, kuyamangalisa. Manje sizakutadisha kulo futhi manje sizavula ebhukwini lamaHebheru futhi siqale ngesahluko 3 futhi sicine kundima 15. Futhi manje lina lonke ngibone omunye enanzelela isikhatshana esedluleyo lapho ngidobha amangilazi ami okubalisa. Akusikho ukuthi amehlo ami mabi, kodwa sengedlule iminyaka engamashumi amane obudala. Ngingakubala khona lapha ngokujwayelekileyo nje, kodwa ngingakubala ngcono ngamangilazi futhi bangenzela ipheya yamangilazi awokubalisa engifuna ukuwasebenzisa, ngoba ngingabala ngcono la ngokuphangisa. Futhi yikho lokho engiwafunela khona. Manje kuqala sifuna isisekelo esincinyane, ngoba kungabe kulabo emzini phakathi kwethu abangazange babambe isigaba sokuqala sebhuku lamaHebheru. UnguNkosazana Cox ohlezi lapha ekucineni. Awu, ngiyathokoza sibili ukumbona. Ngingakaqalisi nje njengobufakazi bomusa kaNkulunkulu lapha kwakulomfazi owayele mvukuzane isidla iqeda ubuso bakhe. Lo ngumama kadade wudu. Futhi ngangiseMichigan lo Jean Loliyo futhi labo berekhoda futhi endleleni sisiya ngekhaya. Umkami wangifonela, kumbe ngamfonela. Wathi yana emkhulekweni khona manje ngonkosazana Cox, umama kankosazana Wudu, ngoba imvukuzane idla ubuso bakhe ibuqeda. Isiqede yangena phakathi kwecele lelihlo laphansi ethanjeni, iqonde eceleni kobuso bakhe. Futhi iyahlakazeka nje. Omunye udokotela wenza enye into kukho, wakwenza kwaba kubi ngamandla nje. Futhi wayihlakazisa nje, wafaka olinye uhlobo lomuthi kiyo. Futhi bamletha bevela phansi eCampbellsville, Kentucky, kusiya phezulu, kumbe ngiyakhula eActon, Kentucky, baze bafika eLouisville ukuze elatshwe. Futhi ke unkosazana Wudu isikhathi sokuqala ngimbona ukuthi wayedabukile, ngoba yebo sibili kungumama wakhe futhi sibili wayengezwa edabukile. Ngangena ekamelweni futhi ngamkhulekela ngilethemba lokuthi uNkulunkulu wathi uzaphendula umkhuleko. Futhi insuku ezilithwane wayesephumile futhi nango uhlezi manje ngomusa omangalisayo nje ukuthi umenzele okunjani. Ungasukuma na, kangifuni ukukwenza umphakathi. Kungaphi lapho okwakule mvukuzane khona eceleni kobuso? Bona lapho kulolo hlangothi lobuso bakhe phansi lapha ethanjeni lakhe lomhlathi phezulu elihlweni lakhe. Futhi uNkulunkulu wamsilisa, akamangalisi na? Bangaki ababelapha isonto edluleyo ukubona lokho inkosi eyakwenzayo ngombono? Indoda iyikho konke ukugogeka lokuba yisiphofu ihlezi khona lapha esihlalweni esilamasondo. Futhi enye into yangithunuka lapho leyo ndoda endala ehlezi lapha yathi, mfowethu Branham, ngiyakholwa bekungulowo mzalwane khona lapha. Wathi, yenza okufanayo kungani kulo mfazi lapha ogogekileyo. Inhliziyo yami yancibilika nje, ngiyafisa ngingapha loba yini emhlabeni nxa ngingenelisa. Kodwa akusikho, akukho emandleni ami. Kodwa kukhona emandleni ami lasemandleni akho ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu uzakwenza. Ulo mfazi oyisigoga, isandla esingasebenziyo, unyawo olungasebenziyo, kukhangele kanjalo. Futhi lindoda yayisesimweni esibi kakhulu ukwedlula yena, ngoba uyenelisa ukuma futhi uyenelisa ukuhamba kancinyane. Kodwa lindoda yayingenelisi ukukwenza lokho. Futhi yena ubuchopho, umthambo omkhulu wokumenza akwanise ukuma wawungasekho. Abakumayo labanye abaningi base bemkhalalile. Futhi umkatolika wamthumela lapha, udokotela wesikatolika. Futhi umfana wakhe ungumpristi eSaint Maynard phansi eJasper, Indiana. Kodwa lokho yikubeka amatshe esisekelo saleyo mvuselelo ezayo phansi khonale. Futhi lapho ephakama wathi, kodwa angeke wakhangela, wathi yebo ngingakwenza. Wacabanga ukuthi wayengeke abone, uyazi. Futhi wakhangela phezulu, futhi nje kwenzakala ukuthi waphakamisa ikhanda lakhe phezulu. Futhi lapho wayesehamba futhi ebona, wahamba esehla esikhaleni sezihlalo ngokwakhe. Futhi babengamapresbyterian, yena wayeyi-orthodox. Futhi khuluma licabanga ukuthi ngamapentecostali nje, kumbe abantu bama-holiness abangamemeza, usephutheni. bayenelisa okweqiniso okwenza okunye okumemeza lapho bebona into enjengaleyo isenzakala. Besingathana munye lamunye futhi bememeza. Wahamba khona phandle laphansi esehla emastebhisini efuqa isihlalo sakhe samasondo ehamba le mithambo eyenza ukuthi akwanise ukuma ingekho ekhanda lakhe. Ukucabange ehamba njengawe kumbe njengalokho ngingahamba. Oh, uyamangalisa. Manje uPaul wabhala ibhuku lamaHebheru futhi kuloko kubhalwa kwamaHebheru walibhala futhi ngaphambi kokubhala la mabhuku siyafumana manje siza kuya le yikilasi yesikolo sesonto futhi ngizazama ukukhangela futhi ngingathathi isikhathi eside futhi ke siza kuba lezinkonzo ukuziqhuba lobu busuku inkosi ithanda. Manje ebhukwini lamaHebheru futhi lezinye zonke izincwadi zikaPaul. Wayengubani uPaul? WayengumHebheru oqinileyo, isifundi, lomfundisi omkhulu weTestamente elidala. Futhi wayefundiswe ngomunye wamadoda aphakemeyo bosuku lwakhe. Omunye kangitshele ukuthi ibizo lakhe lalingubani? Gamalieli, omunye wabafundisi abakhulu bosuku lwakhe. Futhi uPaul wayehlale ezinyaweni zikaGamalieli. Kukhona enye into mayelana nge lapho ohamba khona, ibandla liphi oyakilo, lawuphi umfundisi okufundisayo. Belikwazi lokho na? Kulenye into kikho. Ngakho ke kufanele sidinge okuhle kakhulu. Lokho esingakuthola ukuba sithole okuhle kakhulu. Hathi ngoba kulokuzwanana labantu lokunjalo, kodwa imfundiso yeBhayibheli eqotho. Khangelani esinye isikhathi lapho Israyeli ephume wangena enkangala lamabutho abo futhi babezwile insuku eziyisikhombisa futhi baphelelwa ngamanzi futhi basebezabhubha bathi, oh, aluba kwakulomprofeti eduzane. Futhi omunye wabo wathi, silaye phansi lapha u-Elisha wathela amanzi ezandleni zika-Elija. Bona abahlanganyeli bakhe, ngamanye amazwi, nangu u-Elisha obelokuhlanganyelana lo-Elija. Ilizwi lenkosi likanye laye liyakuthola. Wayefundiswe kuhle futhi wathi, ulapha, asehleni phansi futhi sibuze kuye, ngoba umfundisi wakhe kwakungu-Elija futhi ulemfundiso ka-Elija kuye. Bona lo mehluko okuwenzayo. Sibili, sifuna ukufundiswa. Ngakho uPaul wayelemfundiso kaGamalieli futhi uGamalieli wayengulowo muntu omkhulu owenza isinqumo eyisifundi ngokwakhe ukuthi lapho konke lokhu kuqhubeka kuqalisa okwebandla lakuqala, wathi, akasingabeki izandla zethu phezu kwalokho bazalwane. Nxa kungesikho kukaNkulunkulu kuza kufika ekupheleni loba njani. Kodwa nxa kungokukaNkulunkulu futhi sikulwise, sizazithola silwisana loNkulunkulu. Bona, wayebele mfundiso enhle. UPaul wayekhuliswe yilindoda futhi wayesazi ukuthi uPaul wayengumfundisi omkhulu. Ngakho ngolinye usuku ethembekile enhlizweni ezingela ibandla esehla ukuyababopha. Manje kasithatheni nje esinye isigaba esincinyane kuPaul lapho sithola isisekelo sethu. Lapho uJudasi esiwa ngesiphambeko ngothando lwemali lokuziqhenya kwempilo, wawa emuseni futhi waya endaweni yakhe futhi abafundi bathi kufanele babe litshumi lambili. Futhi ibandla laso sonke isithunzi salo ukulitshengisa lokho ibandla eliyikho lesithunzi salo sonke lamandla alo wonke lilokhu lisasilele okwamamayila ayizigidi ebuhleni balo. Bathi kumele sikhangele oyedwa phakathi kwethu ozathatha indawo futhi bakhetha ngokwenza inkatho. UMathiyasi ngiyakholwa yikho. Futhi lapho bemkhetha futhi bembeka labalitshumi lambili, labalitshumi lanye okwenza itshumi lambili, kazange enze into eyodwa. Yiso isikhathi kuphela lapho ibizo lakhe elaqanjwa khona embhalweni. Kwakulibandla lisenza ukhetho lwalo. Manje bacabanga uyindoda ethambekileyo, akula kuthandabuza, uyindoda emangalisayo, ungumfundi, ukhaliphile, ufundile, ungumuntu omangalisayo, uzathatha indawo kaJudasi futhi abe ngomunye wethu. Kodwa liyazi, uNkulunkulu kwezinye izikhathi uyenza okunye kwe emicabangweni yethu, okunye ukukhetha okuyibula sibili. Manje uNkulunkulu wabona umJuda omncinyane olamakhala ayingwegwe egcwele nje ngolaka njengalokho ayengaba yikho, lo mlomo wakhe useceleni. Ngiza kwehla phansi ngibophe omunye lamunye wabo bonke, ngizabaphosela entolongweni, ngiza kwenza lokhu. Lokho kwakuyikukhetha kukaNkulunkulu. Abanye babo bonke bathatha isifundi futhi lenxusa. Lolo lukhetho lwebandla. Bona, awukwazi ukuthi lo oselathini ngubani, awukwazi ukuthi lo omfakazelayo ngubani entolongweni kumbe loba ngaphi okukhona. Kungakhangeleka njengomuntu olwayo ngenqindi, indlebe zakhe ziphundlekile, amehlo engabonakali. Futhi kodwa awukwazi ukuthi lo ngubani. Phosa inkatho yakho, yikho kuphela. Umnike ilizwi, uNkulunkulu uyakhetha. Futhi uNkulunkulu ukhetha lumJuda omncinyane ololaka oluvuthayo. Kumbe wamkhetha, bengisitsho, esendleleni yakhe esehla, ezakwehla futhi ngibabambe. Ngizabatshengisa lokho engingakwenza njengalokho. Futhi uNkulunkulu wamtshayelela phansi nje. UNkulunkulu wathi, lokho yikukhetha kwami khona lapho. Akungeke kube yibula lokho na ebandleni. Ngani? Uzingela ibandla, ngumuntu wenyama. Kodwa uNkulunkulu wayekwazi lokho okwakuphakathi komuntu. Bona lokho engikutshoyo. Ngakho, uPawuli wayelesehlakalo. Bangaki abakholwayo isehlakalo sibuya ngenguquko? Sebeli, nxa singazange, ngingathandabuza inguquko. Enguquko iletha isehlakalo. Futhi kawungeke ukubalele kuloba yini manje. Kwesinye isikhathi kungaba yikumemeza, kwesinye isikhathi kungaba yikukhuluma ngendini, kwesinye isikhathi kungaba yikukhala, kwesinye isikhathi kungaba yikububula. Awukwazi ukuthi kuyini, ngakho ungazami ukubalela ulutho, ngoba omunye lamunye wenu libutshengisile ukuba liphambukile kukho. Lina ma-Methodist, lani ma-Baptist, lani ma-Nazareni, lama-Pentecostal. Ngabona abantu bememeza njengamandla wonke abangamemeza ngawo, futhi bantshontshe igolide elisezinyweni lakho. Nxa bengakwenza, yebo mnumzana. Abona abantu bekhuluma ngendini njengokuthulilela iphizi phezu kwesigogo senkomo esomileyo. Futhi iqiniso sibili, vele gwayi lokuhlafuna kwelinye icele lomlomo, futhi baqume umphimbo wakho nxa bengakwenza kunjalo. Ngakho zona izinto kazila akula bufakazi bokuthi ungakufakaza kuphela ngempilo umuntu ayiphilayo. Ngesithelo sabo liza kubabazi. Ngakho konke lokho kukuNkulunkulu. Uyenza ukhetho, uyaletha izinto ndawonye, futhi yiyo indlela okuyiyo. Ngakho nxa impilo yakho ifanana lezithelo zeBhayibhili, kulomqondo omuhle kakhulu. Nxa umoya wakho ufakazelana lomoya wakhe ukuthi lingamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu, li konke okubi okudala sokuwele khatshana, futhi yonke into isibentsha, futhi uphila othandweni, futhi ulokuthula lomusa lokunjalo, ususondela sibili eduze lombuso, ngoba impilo ephakathi kwakho iveza lolo hlobo lwempilo. Bona, nxa usithi, oh haleluya, ngakhuluma ngendimi, haleluya, lokho akutsho lutho. Lokho akutsho lutho lakancinyane ukwedlula nxa ungaphuma phandle lapha futhi wakhalisa ithuni ekatalini kumbe enye into. Lokho akutsho lutho olulodwa. Loba wakhuluma ngendimi, loba wamemeza futhi wagijima phansi laphezulu ezikhaleni sezihlalo, futhi wakhala inyembezi kwaze kwangathi kade uhluba amanyanisi. Lokho kakutsho lanto eyodwa, itho lento eyodwa ngaphandle leyo mpilo yansuku zonke isekela khona qathu, ihlala kanye lakho. Manje nxa usenza lezo zinto kuhlanganiswe laleyo mpilo, ameni, lokho kuhle. Kuhle lokho, kodwa ungazenza lezo zinto ungabanga laleyo mpilo. Ngakho ke kungasikumemeza, kungasilutho olunjengalokho oluyibufakazi. UJesu wathi, ngezithelo zabo liza kubabazi. Futhi isithelo sikamoya kayisikho kukhuluma ngendimi, lokho kayisiso isithelo sikamoya. Ukumemeza ayisiso isithelo sikamoya, ukukhala ayisiso lesi isithelo sikamoya, kodwa uthando, intokozo, ukuthula, isineke, ukulunga, ukuthambeka, ukholo, ukuthobeka, ukuzithiba, yizo izithelo zikamoya. Yabona, yikho lokho izithelo zikamoya eziyikho. Kulungile. Manje isizathu sile zinto lezi, bathanda ukwenza izinhlanganiso. Uyabona, awu, siza kuba lakho. Kusisa uNkulunkulu, bonke abakholwa ngendlela esenza ngayo, sizahamba ngalindlela. Bonke abakholwa ngendlela esenza ngayo, siza kuhamba ngalindlela. Kodwa uNkulunkulu ufuna bonke bahambe ngalindlela khona phezulu. Manje uPawuli, emva kokuba lesehlakalo lesi khona-ke wacabanga ukuthi leso kwakuyisehlakalo esimangalisayo. Manje njani? Asicaphuneni leso sehlakalo kancinyane. UPawuli wayesendleleni yakhe esiya eDamaseko ukuyabopha abantu phansi lapho, ngoba ivangeli lase lihlakazekile phansi lapho. Ivangeli litsho indaba ezinhle. Futhi bahlakazeka phansi lapho, labantu abaningi babephakama begcwele uthando lentokozo, futhi bethanda iNkosi uJesu. futhi kwakuhlakazeka phansi ngaleyo ndlela. Ngakho uPawuli wathatha incwadi ezivela kumphristi omkhulu, yena wathi, "Ngizakwehla phansi futhi ngizakubabopha bonke." Ngakho wathatha kanye laye ixuku elincinyane labalindi, abalindi bethempeli, amasosha, khona phansi endleleni wahamba, lapha bemacha phansi endleleni, futhi yena ekwazi nje lokho ayezakwenza. Kungananzelelwe, enye into yenzakala. Kungananzelelwe, kwaba lokukhanya okukhulu phambi kwakhe. Ukukhanya okukhulu.
Now, it shine like the sun. That's a strange thing to happen.
Manje kwakhanya njengelanga. Leyo yinto engajwayelekanga ukwenzakala. Ukukhanya kwakhanya okokuthi nje yena amehlo akhe aphuma phose, futhi wawela emhlabathini, futhi yena elele phansi emhlabathini, futhi wakhanyela phezulu. Kwakungaba laba lithumi kumbe ithumi lanhlanu amadoda ayelayo. Abe omunye walawo madoda abona ukukhanya lokho? Hatshi, mnumzana, uPawuli wakubona. Kwakungamiselwanga wona amadoda ukuthi bakubone. Ngakho abanye abantu bangabona izinto lapho abanye bengaziboni. Bona, ngakho uPawuli wabona lokho kukhanya okokuthi kwamphumputhekisa. Wayengasenelisi ukubona okwensuku ezithile. Kwakuqotho kuye, futhi wayengenelisi ukubona okwezithile. Ngemva kwesikhathi lapho esebhale izincwadi, amehlo akhe amkhathaza kakubi kulokho. Waze wabhala ngamabala amakhulu sibili, wathi, "Ngibona ukuthi ngilibhalele ngamabala amakhulu." Wayebona kanzima. Wayesentolongweni, futhi wacela inkosi ukumsilisa kukho, futhi wambuza kathathu, kodwa kuyini lokho inkosi eyakutshoyo? Umusa wami wanele, Pawuli. UPawuli wathi, "Khona-ke ngizathokoza phakathi kobuthakathaka bami," ngoba yena wathi, "Ngaphandle ngiphakanyiselwe ngaphezu kobuningi besambulo, waphiwa kimi isithunywa sikadeveli ameva enyameni, lawo angidutshuzayo." Wayesiba ngcono okwesikhatshana, futhi-ke kuqale njalo. Ukudutshula kutsho ukumunhluza emva kokumunhluza, njengomkhumbi olwandle, liyazi, amagagasi ayawadutshula, bona, ukumunhluza phezu kokumunhluza. Futhi wayesiba ngcono, futhi-ke abe lakho njalo, khona-ke abe ngcono abe lakho njalo. Wathi, "Nkosi, yini indaba? Awukususi lokhu kimi." Wathi, "Umusa wami wanele, Pawuli. Qhuba usiya nje." Wakuqhubeka, wathi, "Manje nxa ngangiphelele nje lento yonke iphelele." Wathi, "Khona-ke lapho ngihamba, ngangiza kuzikhukhumeza futhi ngithi, uyabona, akulalutho olubi ngami. Inkosi iyanginakekela, mfowethu. Haleluya, khona-ke usuzifumanela ukulunga okungokwakho. UNkulunkulu kumele akuphe enye into encinyane kanye ngesikhatshana ukuze akuthobe kancinyane. Uyazi, kunjalo sengazathi ukwenza uqaphele ukuthi yena ungubasi. Akamuhle na? Yebo, mnumzana, udumo nje. Ngakho yena uPawuli khona-ke ngani emva kokubala lesi sehlakalo esikhulu? Manje ngabe kwakungomunye lamuhla wayengathi, "Busisa uNkulunkulu, haleluya, mfana, inkosi ingenzele enye into, dumo kuNkulunkulu." Kodwa hatshi, uPawuli wayengumfundi weBhayibhili. Leso sehlakalo kumele sihambelane lelizwi likaNkulunkulu. Yebo, mnumzana, nxa singahukelanga ndawonye eBhayibhilini, hatshi ukukhangela njengangapha uthi, yebo, nanku kulapha, kusisa uNkulunkulu, sengikutholile. Kayisiyo indlela uNkulunkulu akupha ngayo. Kumele kube libhayibhili lonke lalo, ngoba ungenelisa abangakholwayo basebenzisa leli bhayibhili okwezizathu zabo ukuba baphikisane ngalo. Kodwa baza kuthatha umbhalo omncinyane lapha, baphendulele ngalapha, futhi bathathe omunye omncinyane ngalapha, bazame ukuyenza ibophane ndawonye, futhi kuyizifundo ezimbili ezehlukeneyo. Ngakho kufanele wenze umbhalo uqathaniseke lombhalo, njengoba u-Isaya wathi, Isahluko 28, kumele kube ngumzila phezu komzila, umzila phezu komzila, lapha okuncinyane, laphayana okuncinyane, bambelela kulokho okuhle. Bona, nanso indlela okubuya ngayo, umzila phezu komzila, phezu komzila, ilizwi phezu kwelizwi, umbhalo phezu kombhalo, kufanele konke kuhlangane ndawonye. Yikho ngicabanga kulezi zifundo, njengesilazo manje, kuyinto enkulu ebandleni, ngoba kuziletha endaweni lapho yonke imibhalo iyabophana ndawonye. Futhi isehlakalo sethu kufanele sibophane lalowo mbhalo. Nanku lapha, nxa kungakwenzi, khona-ke kuphambanisekile. Lokuthi ngahamba njani okweminyaka ngingakwazi ukuthi lokho kukhanya kwakuyini okwatshayela uPaul phansi lapho umhlaba ophandle imibhalo abantu abachumayeli bazama ukungitshela lokho kungokukadeveli ngani uzakuba yisanuse uzakuba ngowamadlozi ungaqali ukudlala lalokho Billy kulento embi ngalokho ungakwenzi lokho mfana lokho kubi lo ngudeveli awu mfana uzakuba yisangoma esijwayelekileyo wena uzakuba ngokukhonza amadlozi nxa ungenza lokho Oh, konke lokho kungokukadeveli lokho akulunganga kodwa lapho ngangingafuni ukukuchumayela lokho kodwa njengasendleleni usiya eDamaseko uPaul wayengafuni ukukuchumayela aze afumane ukuba kwakuyikho kumbe hatshi ngakho uyehla esiya e-Arabia okweminyaka emithathu futhi atadishe umbhalo lapho ephuma wathi manje kunyikinyeni kuphume phandle kwami Wayekwazi wayemele akhangelane labafarisi, wayemele akhangelane labasadusi, wayemele akhangelane lomhlaba, lomhlaba wabezizwe, futhi khona uPauli, leli Bhayibheli lilotshiwe, leli bhuku lamaHebheru, lilotshelwe leyo njongo. Unyikinya lawo maHebheru, futhi ethatha iTestamente elidala futhi alitshengise khona lapha kuTestamente elitsha. Lowo nguNkulunkulu, yena wathi, nanku khona lapha, kubo bonke abaprofeti la yonke into. Uqalisa emuva ngale ekuqaliseni, isahluko sokuqala esabalaso. Ngoba uNkulunkulu ngezikhathi zasendulo konale emuva ngesikhathi sendulo ngendlela ezijeneyo wakhuluma kubo baba ngabaprofeti iyo indlela uNkulunkulu aletha ngayo umbiko wakhe wavivinywa ngeUrimi Thumimi kodwa kulolu suku ukhulume kithi ngendodana yakhe uKristu Jesu uvivinywe ngeBhayibheli lakhe nankoke ngakho lezi zehlakalo umhlaba othi oh ngokwengqondo ngani akula muntu lapho leyo ngilosi ibonakala lokho kukhanya phansi lapha emfuleni lapho ngichumayela imvuselelo yami yokuqala lapha ekhoneni sabhaphathiza bonke labo bantu ngiyakholwa mfowethu Freeman ungabe wawukhona kangazi ukuthi ungabe wawukhona lapha ngaleso sikhathi kumbe hatshi bangaki ababekhona lapha lapho lapho ukukhanya kubonakala emfuleni ingaba ekhona lapha omunye wabesikhathi sakudala yebo abanye babo lapho khona phansi lapha emfuleni futhi bathi kwakuyikukhohliswa kwamehlo nje abanengi bethu sasimile sikukhanyele futhi nanko kwehla phansi futhi ke iminyaka ngemva kwalokho uNkulunkulu wakufakaza khona ngelihlo lekhamera kuliqiniso awu ngabe kungokokuzenzela ngabe kungokokunye lokho lokho hathi mnumzana sikuthatha khona lapha eBhayibhelini futhi silitshengisa kuyinkosi uJesu ofanayo wenza into efanayo ukwenza kwakhe kuyafana amandla akhe ayafana khangela isonto edlileyo lapha khonale ngilele empedeni wami ngingakaze ngiyibone indoda empilweni yami waphuma futhi wathi kule ndoda ayithabhanekeli futhi ikhanda lakhe liyimpunga inwele ezimnyama esezisiba mpunga uyisipofu futhi kakwanisi ukuhamba usesihlalweni esilamavili indoda elenwele ezimnyama imthumile udokotela akhameni indoda elekhanda elimnyama indoda engumkatolika yathumela indoda yahlala khona laphayana futhi icho kanje inkosi wasukuma wahamba phandle lokubona kwakhe layo yonke into kuyini okwakwenzayo nansi ingilosi efanayo yona leyo efanayo eyatshayela uPaul phansi endleleni esiya phansi eDamaseko uphila ebandleni lakhe lasebantwini bakhe lamuhla umbhalo uqathaniswa lombhalo indlela okufanele kube yiyo osi labo ababuthukuthuku sizafika kulokho emva kwesikhatshana osi lento ejulileyo phambi kwethu nxa singangena nje phakathi kwakho lamuhla lalobu busuku manje sekuqala nje ukungena emanzini ajulileyo lapho lina liyazi lapho ngisasengumfana omncinyane ngangivame ukuba lechibi elincinyane phandle ngemuva kwendawo njalo ngangiphuma phandle lapho futhi sonke thina abantwana abancinyane sasingena phakathi sinqunu sibancane phose eyisithupha iminyaka eyisikhombisa ubudala futhi thina amanzi atshona phose njengalokho kwakungedluli ichibi lengulube lokuzibhika futhi ngangilebhokisi lesepha khonale futhi ngangitshengisa ukuthi ngingabhudlukela ngibambe amakhala ami futhi ngichaphaze ngihamba njengalokho futhi isisu sami esincinyane sasitshaya amadaka liyazi futhi lwaluchaphaka nje yonke indlela ngatshela ubaba wami ukuthi ngiyakwanisa ukubhukutsha wangibuyisela emuva lapho ngolunye usuku wathi ngifuna ukukubona ubhukutsha ngayeqa lapho liyazi akhumula izigqoko zami isiqukwana sentethe esincinyane futhi ngagijima ngisehla ngatshaya amanzi ngaqalisa ukuchaphaza amadaka egcwala yonke indlela futhi ubaba wayehlezi phezu kwebholoho elincinyane wahlala lapho futhi wangibukela okwemzuzu embalwa wathi phuma phakathi kwegodilelo lamanzi futhi uyegeza njalo uhambe ngekhaya bona Aw, kuphose nje kube yiyo indlela abanye bethu esizibiza ngokuthi amaKristu. Sikhasa emadakeni, unjalo, ingqe kuphela ugcilile. NgingumMethodist, ngingumPentecostal, ngingumPresbyterian. Nilobufakazi, ngilakho. Ukhasa emadakeni. Ngolinye usuku, ngangilomalume wami, ngilokhu ngimtshela. Wayephose abe lethumi lanhlanu, iminyaka elithumi lesithupha obudala. Sasisemfuleni, ngathi, malume lethu, ngiyenelisa ukubhukutsha. Futhi ngangihlezi ngemuva kwesikepe uyazi ngisizwa kuhle futhi ngivikelekile. Wathatha isigwedlo futhi wangifukela phandle. Phakathi kwamanzi aphose abe ngamafidi alichumi. Kwase kuchiyene ngaleso sikhathi. Wonke ukuchaphaza, ukuklabalala, owake wakuzwa empilweni yakho. Olunye usuku uyafukelwa phandle. Ngcono wazi lapho ome khona. Yebo mnumzana. Nga umazi uzakuba ungcono ube mazi sibili. Kunjalo. Kodwa manje siya emanzini ajulileyo. Amanzi ajulileyo. Lapho uzakwenza ugalule nga ungasuye umKristu omuhle, umKristu oqinisiweyo. Nanzelela ilizwi uPawuli kuqala wakufumana lokho, wabuyela eTestamenteni elidala futhi wathola lokho, wabona leso sehlakalo sakhe ngempela. Manje kuyini lokho okwangijayayo? Kwakuyikukhanya, ukukhanya okukhulu, kumile lapho kukhanya njengelanga, kumile phambi kobuso bakhe. Wathi, Sawuli, Sawuli, kungani ungizingela? Wathi, Nkosi, ungubani wena engimzingelayo? Wathi, nginguJesu. Acabanga ukuthi waye eyindoda elesandla esilamanxeba. Lokho abakutsho ukuthi uyabonakala emihlanganweni manje, lamanxeba ezipilile ezandleni zakhe, lekhanda lakhe. Hachi, hachi, hachi lo mzimba. Hachi kulo mzimba. Bona, uyikukhanya manje. USawuli, lapho elapha emhlabeni wathi, ngivela kuNkulunkulu, ngiyabuyela kuNkulunkulu. Waye ingilosi eyakhokhela abantwana bako-Israyeli kulokhu kukhanya, bedlula inkangala, wabuyela emuva kulokho kukhanya, okufanayo. Futhi uPawuli wakubona kuTestamente elidala wathi, nginguJesu, ingilosi yesivumelwano. Futhi waba inyama ukusihlenga, akathathanga isimo sezingilosi, siyathola ezahlukweni ezingemuva, ezizitadishayo. Ngazange athathe isimilo sezingilosi, kodwa waye inzalo ka-Abrahama. Ukuze aziwe, ukuze abantu babone uNkulunkulu. Amen. Manje uthi ngizabuyela emuva kulokho. Futhi lapho uPawuli ebona lokho wathi sibili, lo kwakunguye, lo kwakunguye. UPetro wayele sehlakalo ngobunye obusuku, lapho ekhuleka, lokho kukhanya okufanayo. Wangena esakhiweni, wavula iminyango phambi kwakhe, waphuma phandle ezitaladeni. Futhi uPetro wacabanga ukuthi wayephupha. Wayecotshiwe kakhulu. Bazange abe kwazi lokho okwathatha indawo. Wathi, ngabe nje sengivukile na, kodwa ngiphandle lapha esitaladeni. Futhi wehla waya endlini kaJohane Makho. Futhi inkazana encinyane yavula umnyango, elinye ikhosikazi elincinyane lapho elalikade lisemhlanganweni womkhuleko. Omunye umuntu wayeqoqoda emnyango, wavula umnyango. Oh, wathi, nangu uPetro khona kathesi, liyamkhulekela ukuthi aphume entolongweni. Inkosi isimkhululile. Oh, bathi suka lapha. Oh, Nkosi mkhulule. Ngani wathi umi emnyango eqoqoda? UPetro waqhubeka nje echaya. Ngivuleleni ningene. Oh, yena wathi nguPetro, zona lezo nsuku, balokhu besaselakho, insimbi encinyane edonswayo, isivalo esincinyane lapha, uyasiphakamisela emuva futhi ukhanyele phandle. Bona, ungakangenisi isethekeli sakho, kumele ubekwazi ukuthi ngubani oqoqoda emnyango wakho, ngoba bona babelabaphangi. Nga ungavula umnyango, babe ngakubulala. Ngakho bavula umnyango wathi nguPetro. Bathi, oh, oh, minabo, ufile. Leyo ingilosi yakhe imile lapho. Bona, usengenile emzimbeni wakhe okhazimulisiweyo. Uyazi, lo mzimba weTheofani. Kumbulani ukuthi sakuthatha njani, indayimana elikhulu. Ukuthi lakhanyisa njani ukukhanya. Ukuthi kwabuyela njani khonale. Leli tabanekeli lasemhlabeni lidilizwa silalo elivele lilindele. Futhi bacabanga ukuthi uPetro wayesefile. Lo mzimba omdala wawusukithikile. Futhi babeza ngoba ensukwini ezintuthwana wayengene engilosini yakhe kumbe owakhe okhazi, hathi umzimba okhazi mulisiweyo, kodwa emzimbeni wakhe weTheofani, umzimba osuvele ulungisiwe. Ungeke uqhawule izandla zakho, kawula zandla zokuqhawula njengalokho, kodwa usemfanekisweni womuntu. Wehla phansi futhi wayeqoqoda emnyango. Wathi, hathi nguPetro, umi lapho. Wavula umnyango futhi wangena phakathi. Nango elapho. Manje, uPetro, wayekhululwe ukukhanya lokhu. Manje indlela efanayo, leyo lo owakuqala, leyo uPawuli ebandleni lokuqala, wabona lokho kukhanya kukaNkulunkulu, okwakhanya kuPawuli into efanayo isiyeke phansi. Manje abantu bengakhuluma loba yini, lokho akukwenzi kube yikho, kodwa lapho uNkulunkulu efakaza loba yini, umsebenzi wakho uyakufakazela khona ke, ikhamera iyakufakazela khona. Futhi yonke into esileyo inkosi eyenzileyo yafakazelwa ngempela ngokungehlulekiyo ukuthi uNkulunkulu ngemibhalo ngokwenza kwakho ngesehlakalo kodwa kabalaleli. Khangela lapha kuleli thabanekeli. Manje khumbula, liyakwazi lokhu. Thina kasilangazeleli amaxuku. Asila ndawo yokubabeka khona. Unenani, kodwa khangela, umhlangano walolu hlobo. Lapho, esasisiza khona. Ndawonye ngenxa yalokhu. Kumele kukhange, i-false cities. Kodwa bafile. Bafile impela. Balamehlo kodwa kababoni. Wena uthi, wena ngani mfowethu Branham? Baba ikudokotela, futhi belaphise amehlo abo na? Kangeke elaphe lolo hlobo lokubona. UJesu wathi, nxa lalingazile, laliza kubalwazi usuku lwami. Wathi lina bafarisi abayiziphofu, lingadalula ubuso bezibhakabhaka, kodwa izibonakaliso zesikhathi, alingeke lizidalule. Ngabe lokho kuhamba ngaphezu kwekhanda lakho, lalela, khangelani, izibonakaliso, esiphila kizo lapha, manje, akusibo nje, mina ngokwami ngingumuntu nje, kangisuye ngitsho, lo mtshumayeli, ukukhuluma ngaye, angila mfundo, lokho umhlaba okubiza umtshumayeli, futhi singabantu abahawulayo nje, khangela isakhiwo esikuso, khangela amasonto amakhulu. Lokhu Musa, kodwa khangela lapho uNkulunkulu akhona. Nanso into. Kanjalo uMowabi wayemile lapho ebukhazikazini bakhe bonke, lasebusheni bakhe. Kodwa kwakukhona Israyeli ematenteni. Kodwa wayengaphi uNkulunkulu na? Kwakukhona iqembu labagiqiki abangcwele abancinyane phansi lapho, besenza yonke into eyayikhona eyayimbi. Kodwa uBhalamu, ubhishopu wabo, wehluleka ukubona lelo dwala elatshayayo. Leyo nyoka yethusi, leyo nsika yomlilo, amehlo akhe ayeyisiphofu, wayengakuboni, wathi baya kukhumbulela nje lokho, kodwa wayekhona lapho.
Oh, he's here.
Busisa uNkulunkulu. Oh, ulapha. uNkulunkulu ulapha. Futhi wenza into efanayo, leyo ayenzayo. Futhi uyafuna.
We compare scripture with scripture. God has never painted himself some big thing.
Siqathanisa umbhalo lombhalo, uNkulunkulu akaze azipendele into enkulu emhlabeni, kodwa uhlezi ehlala phakathi kwabantu kazana labantu abathobekileyo. Futhi nangu elapha lokhu kusa, esenza into efanayo, umbhalo uyakuqinisa khona, ikhamera iyakuqinisa khona. Manje leso isizathu ngikhombela kulowo mfanekiso, akusikho ngoba ngilapho. Ngiyisoni nje esisindiswe ngomusa njengoba unjalo, kodwa lokho engizama ukukutsho ikuthi ikukhona bakhe kanye lathi yiyo into eqakathekileyo. Aw, nga wangenza u-Elisha enyameni, nga wangelakholo lokukholwa, kungeke kwakwenzela okuhle. Weza kwabakhe uqobo, abakhe uqobo abamamukelanga. Yiso isizathu lapha edolobheni lamuhla. Ngani? Ngingaqalisa imvuselelo lapha. Kwesinye isakhiwo esikhulu kumbe enye into. Awusoze uthole abantu abanenye ukuthi bakukholwe. Abasoze nje, abangeke. Usuku lwabo soluphelile. Lesi sifundo esifanayo lokhu kusa eAfrika singaletha mhlawumbe izinkulungwane ezilithumi. Hoze imiphefumulo ezinkulungwane ezilithumi kuKristu. Lapho okungaba khona isoni esisodwa esihlezi lapha lokhu kusa. Kumbe enye into, umhlehleli muva, abanengi babo, sebakhothululwa bakhothululwa, kuze nje kungabi lalutho, yikho kuphela. Kodwa lokho esizama ukukutsho ikuthi, umbhalo, uqathaniseka lombhalo, manje akulandaba ukuthi isehlakalo sikhulu okunganani, ngaphandle sifanane lombhalo. Asiqondanga iUrimi Thumimi kungenani lokuthi umprofeti wayelunge okunganani nxa wakhuluma futhi lezo zinkanyiso zingabanikanga kuUrimi Thumimi kwakungaqondanga ukuthi lalikhangeleka lilihle njani iphupho nxa lingazange libaneke kuUrimi Thumimi lalingaqondanga lapho lobo buphristi kuphela uNkulunkulu wabeka iBhayibheli lakhe phezulu uPawuli wathi nxa ingilosi evela ezulwini ingabuya abaseGalatiya 1:8 futhi ingachumayela elinye ivangeli kulalelo eselivele lathunyayelwa kini. kayibe ngeqalekisiweyo. Ingilosi evela ezulwini yathi kuJohane umambuli eyayingunkulunkulu ngokwakhe, mina Jesu ngathumela ingilosi yami ukuzoqinisa kumbe ukutshengisa lezi izinto. Wathi, uba umuntu engangezelela ilizwi elilodwa kulo kumbe aphungule ilizwi elilodwa kulo, ofanayo uza kususwa ebhukwini lokuphila ngaye. Lokhu yikho iBhayibheli. Ngakho-ke lezi izehlakalo lalezi zinto esilazo ukwenzakala lapha, nxa kwakungaqiniswanga ngelizwi likaNkulunkulu, kuyabe kungalunganga. Angila ndaba kuyini okuyabe kuthatha indawo, kuyabe kungalunganga. Ngakho ngokombhalo, ngempela liqiniso. Oh, ngiyathaba kakhulu ngililunga lomzimba omkhulu kaKristu. Manje kasihambeni manje, sesisehla phansi esifundweni. Manje siqinile lapha, lapho athi khona, sibona ukuthi sigonjolozelwe. Hatshi, ngiyaxolisa, leyo yi bengicaphuna isahluko 12 bengisibala, kodwa angikasitadishi. Umfowethu Norman ehlala ngekhaya lami phezulu lapho, futhi uyakwazi ukuthi bengisanda kungena izolo nje. Labafowethu bayakwazi phansi lapho ngisanda kungena nje, isikhathi kuphela engasitholayo ukubala umbhalo. Bengihlezi khona lapha imizuzu embalwa edluleyo kunjalo. Angikutadishi khona, ngiyalindela nje umoya ongcwele ukuba akuphe njengalokho akufunayo. Uyakwazi ukuthi umuntu ungaphi ungaphi lo omele abe lakho. Ngakho nxanye lento elungisiweyo engqondweni yami engiza kuyikhuluma, khona-ke kakulunganga. Kodwa nxa ngingamvumela akwenze, uza kuhambisa khona kanye endaweni lapho okumele kube khona. Bona, ungacabangi lokho oza kukhuluma, ngoba kayisuwe okhulumayo, ngubaba wakho ohlala phakathi kwakho, nguye okhulumayo. Manje, isahluko sokugcina, isahluko esingemuva, sizwe lokhu ukuthi, thina siza kuphepha kanjani, nxa sidelela usindiso lolu olukhulu, olwathunyayelwa kuqala kithi iNkosi uJesu, futhi yena lalabo abamuzwayo, izinto ezifanayo, uJesu azenzayo ukutshengisa zona izinto ezifanayo, njengalokhu okuthatha indawo lapha. Ingilosi efanayo kaNkulunkulu, imisebenzi efanayo, ubufakazi obufanayo, into yonke efanayo, izinto zonke zihambelana, ivangeli elifanayo, khona kanye lelizwi. Nxa lokho kwafundiswa iNkosi, khona-ke kwaqiniswa ngabafundi bakhe, labo esabezwayo uPawuli engofanayo, sizaphepha kanjani nxa sidelela usindiso olukhulu kangaka? Manje uPawuli wayekutsho lokho kumbuthano wakhe wamaHebheru. Manje babe ngela ma-tape recorder lamuhla njengalokhu esilakho lapha, kodwa babe lababhali ababehlezi lapho bekubhala phansi lapho uPawuli ekuchumayela. Futhi yikho lokho okuyikho khona lapha, sikuthola ngama-tape recorder, futhi la ma-tape ahamba emhlabeni jikelele, bona ukutshengisa ukuthi liqiniso. Inkolo yethu kayikho ngeze, inguJesu Kristu impela ovukileyo, into efanayo. Manje asifanelanga ukuthi sikudelele. Manje ungasuki nje ebandleni lamuhla futhi uthi, awu, ingathi ngiyakholisa ukuya phansi lapho, ngiyakuthanda ukuhlabela, futhi abantu balobungane ebandleni lelo elincane elidala. Ungakwenzi lokho. Mfowethu, inhliziyo yakho mayibe lilangabi uthi, lapha kufanele ngenze ulutho ngalokhu, kufanele ngiphume futhi ngibone uba ngingathola umuntu asindiswe. Futhi ungaphumi usithi usisa uNkulunkulu nxa ungaphenduki uzabhubha. Hatshi, hamba kukho ngokuthambeka, hlakaniphani njengenyoka, lingoni lutho njengejuba. Bona, yiyo indlela yokuhamba. Sondelela umuntu nxa efuya inkukhu, khuluma ngenkukhu kuye okwesikhatshana. Bona, futhi-ke into yokuqala uyazi, uzakube usukhuluma ngeNkosi. Nxa engumlimi, khuluma ngepulazi lakhe. Nxa ethengisa izimota, khuluma ngezimota zakhe okwesikhatshana, zimota ezinhle kangaka olazo, lokunjalo. Bona, uze ubambe umoya lapho ubaba esithi, manje sekuyisikhathi sokusondela kuye ngomphefumulo wakhe. Ungakuphetha khona. Bona, leyo yimota enhle, uyazi, okokuhambisa lamuhla sokube kukhulu. Oh, izizwe zisondezwe njani ndawonye, lamadolobho awamazwe ethu asondezwe ndawonye, abangane labomama bangavakatshelana. Uyazi, kuyinto enhle ukuba lezimota ezinjengalezo ozithengisayo. Yebo mnumzana, kuliqiniso. Aha, uyazi, ephafuza igwayi lakhe kumbe loba yini okuyikho. Yebo, zona lezo zimota ezinhle. Wake wacabanga nanga lokho abendulo ababengabe bakucabanga nxa babengabe babona into enjengaleyo, Kubeka nje uhamba kanjalo, uyazi. Emva kwesikhatshana uthi yebo, yebo, sibili kunjalo. Uyazi enye into eziyenzayo, kuletha njengalokho esilakho njengasezimvuselelweni. Abantu bengeza bedabula elizweni ngokuphangisa, okwemvuselelo. Ubona, uvula indlela, isikhathi sonke uyazi. Nxa usizwa enye into, ivimba indlela, hana khona lapho. Woza ngangapha, njengodokotela wathi, phandle eFinix, wathi, Nkosi, gcwalisa umlomo wami ngamazwi amahle, futhi ke, ungiqhwebe, lapho sengikhulume okweneleyo, uyabona, yebo, ungiqhwebe, lapho sengikhulume okwaneleyo. Manje nanzelela manje, sizaqala ngesahluko 15, kumbe indima 15, yesahluko 3. Sisondela manje. Kusathiwa lamuhla, uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengasekucululeni. Manje khangela uPawule ekhuluma lapha. Manje kuthiwa lamuhla, emuva kwesikhathi eside, sizangena kukho emva kwesikhatshana. Ukuthi lamuhla, isikhathi eside kangaka, kungena kusahluko esilandelayo, emva kwesikhathi eside kangaka. Kuthiwa lamuhla, uba lilizwa ilizwi lakhe, lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu, njengasosukwini lokucunula, lapho bethukuthelisa uNkulunkulu. Manje kasibaleni indima elandelayo. Ngoba abanye sebezwile, bathukuthelisa. Manje kuyini akhuluma ngakho, ivangeli. Kodwa kakusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose. Kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engamatshumi amane? Kakusibo labo abonayo yini abazidumbu zabo zawela inkangala? Kasimeni lapha okomzuzu ukuthukuthelisa, lapho bethukuthelisa. Manje kuyini uNkulunkulu akwenzayo? Manje uPawuli uzama ukukhuluma, kuyini khona okwabakhokhelayo ukuphuma eGibhithe? KwakunguMose na? Hatshi, uMose wayeyisikhali senyama. Manje silesisekelo lapha, sifuna ukuthi siqondiswe manje. Nxa sitshaya indawo phansi lapha, ngemizuzu embalwa liza kubona. Manje uNkulunkulu wayelabantu bakhe ngokuphumula okungahlalisekanga. Babe phansi eGibhithe, babe phandle kwendawo yabo eyiyo, babe phandle kwelizwe labo, babe ngabemzini lezihambi. Futhi uNkulunkulu wayezabaletha kuleyo ndawo evalelweyo eGibhithe besiya elizweni lakubo. Umfanekiso walamuhla asihlalisekanga, lapha akuthathi isikhathi eside, abafana abancane abalezandla ezizimukileyo bedlala amamabulu, amankazana amancane labodoli bedlala. Into yakuqala uyazi, ulenwele ezimpunga, futhi usutshwabheni. Kulenye into engalunganga lapha, leli kayisilo khaya, sisendaweni engayisiyo.
That's why we say we are pilgrims and strangers.
Yikho sisithi, sizihambi labemzini, enye into yenzakele. Inkosikazi encane yathi lokhu kusa ekamelweni ngokuthi abantu bamhleka njani kwesinye isikhathi. Ngathi, kodwa dadewethu othandekayo, awusibo walabo bantu, singabantu abehlukileyo. Inkazana yami encane yathi, baba, amankazana athilethile bayenza izinto ezithilethile lezo abazenzayo. Ngathi, kodwa khangela sithandwa, babe lamarekhodi lawa ka-Elvis Presley. Ngathi, ngingeke ngiwafune endlini yami. Wathi, kodwa baba, bangamankazana amahle amancane. Ngathi, bengabe benjalo, kanila lutho lokutsho ngimelana lalokho. Kodwa kulento eyodwa, thina sahlukile.
We are different. Not as if we want to be different, but the spirit.
Sahlukile, kungayisikho ukuthi sifuna ukwehlukana. Kodwa umoya ongaphakathi kwethu uphumile kulokho, ungomunye umhlaba. Lapho ngisiya eAfrika, angikwanisi ukuzehlisela ezindleleni zabo zokuphila. Ngabagqoki ngitsho impahla, banqunu, futhi badobha enye into ebolileyo elempethu phakathi kwayo bayidle. Kungenani, akwenzi mehluko ngitsho, bona. Futhi lokhu kwahlukene. Yazi ngesinye isikhathi, sonke sasinjalo, kodwa impucuko isilethile futhi yasenza sehluka. Futhi inguquko isikuphindaphinde lokho kasigidi, asifuni izinto ezibolileyo zomhlaba njalo futhi. UKristu usenze saba ngamaKristu, njengempucuko isenze sahlambuluka. Futhi nanzelela, athi lokho kuphela, kodwa siyatsho ukuthi sizihambi labafokazi, kasi sibo basemhlabeni. Kona ke awufuni lutho lokwenza lomhlaba futhi lezo zinto sezedlule. Manje uIsrayeli wayephansi eGibhithe. Babengasiwo maGibhithe. AmaGibhithe wakulihlazo kumGibhithe ukuba abeke izandla zakhe phezu kwemvu. Futhi uIsrayeli babengabelusi bezimvu. Futhi ukuthi kwabamba kanjani uMose kangakanani. Emva kokukhutshwa isithunzi sonke sokuba ngumGibhithe abelusi benkomo. Linandzelele lokho uFaro aye kukhulumile kuJosefa lokunjalo kuyisinengiso wathi abantu bakho ngabelusi bezimvu futhi lomGibhithe wayengeke abeke izandla zakhe phezu komalusi wezimvu. Wayengabantu abehlukileyo futhi yiyo indlela okungayo ngomKristu lamuhla lapho ezalwa kutsha. Akusikho yikungcola kuye ukuba ahlanganyele lapho abantu abanatha khona futhi bekhuluma insomo ezingcolileyo labafazi benqunu. Futhi konke khona kuyikungcola. Oh, ibusiswe inkosi. Sizihambi lapha, singabe emzini lapha. Umoya uguquliwe futhi sidinga idolobho lapho abafazi bengagqoki okapudula. Sidinga idolobho lapho abangela mabhawa otshwala khona. Sidinga idolobho lapho kuhlala khona ukulunga. Ngakho sizihambi. Ngakho uNkulunkulu wehla phansi eseliqhweni elikhulu lomlilo njengendingilizi yokukhanya. Wehla phansi esihlahleni futhi waqalisa ukuzembula kuMose kuqala. UMose wathi, liyazi ukuthi saba lesifundo njani ngobunye obusuku, ukuthi kanjani. Lapho uJesu elapha emhlabeni, wathi, awu, engakabi khona uMose, nginguye.
That was Jesus in the burning bush, in the pillar of fire.
Lo kwakunguJesu esihlahleni esivuthayo ngensika yomlilo. NguJesu lamuhla ofanayo. Futhi wazembula ngensika yomlilo. Futhi uMose waba lesehlakalo. Uyehla esiya eGibhithe. Uchumayela ivangeli. Indaba ezinhle. Futhi izibonakaliso lezimangaliso zamlandela. Uyakubamba. Into efanayo lamuhla. Athi lokho kuphela kodwa lapho lawo maHebheru ephuma bahamba ekukhanyeni bakhokelwa insika yomlilo efanayo. Futhi iBhayibheli lathi ungalingi uNkulunkulu. Khangela lokhu mangikubale. Kusathiwa lamuhla uba lilizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu. Ilizwi lakhe likhuluma enhliziyweni yakho njengekucunuleni lapho bemthukuthelisa. Lalela. Ngoba abanye sebezwile bathukuthelisa. Bangaki abakwaziyo ukuthi ama-Israyeli bathukuthelisa uNkulunkulu ngokungakholwa kwabo. Bangunguna bona ngokupheleleyo uNkulunkulu wehla khona phansi lapho futhi lapho bethola konke into yokuqala bangena enkathazweni. Nansi lapha insika yomlilo phezu kwabo. Kangazi kumbe bonke bayibona kumbe hatshi kungelani. UMose wayibona futhi yayiphezu kwabo futhi bayikhangela futhi lapho besehla asithi nqa babengayibonanga. Angazi loba bayibona kumbe hatshi yahamba phambi kwabo. IBhayibheli lathi yayikhona. Lona lathi inkanyezi yahamba phambi kwezazi. Akula muntu owayibonayo kuphela izazi. Yedlula phezu kwendawo yonke yokuhlola okuphezulu kagcina isikhathi ngezinkanyezi. Akula muntu owayibonayo kodwa izazi. Kwakungokwabo ukuba bayibone futhi izazi zaziyilabo inkanyezi eyayithunyelwe zona. Futhi insika yomlilo yathunyelwa kuMose. Futhi uMose wathunyelwa kubantwana bakwa-Israyeli. Futhi babefanele balandele uMose. Babembona uMose futhi uMose wabona ukukhanya. Lapho bahamba khonake basebehamba futhi lapho bephuma beza olwandle olubomvu futhi oh babebone zonke lezo zibonakaliso zezimanga lezinto zithatha indawo lapho besasephansi elizweni elidala laseGibhithe. Kodwa lapho bephuma phandle ohamboni lwabo baguqulwa nje baphunyiswa khonake into yokuqala uyazi bangena enkathazweni. UNkulunkulu uyathanda ukukuletha enkathazweni, uyathanda ukwehlisa enkathazo futhi abone ozakwenza ngakho. Ngakho wasemisa nje ulwandle olubomvu futhi into yokuqala uyazi wabamathisa khona kanye kulindawo. Khonake wathumela uFaro emva kwabo. Bona ukuthi uNkulunkulu uthanda njani ukukwenza. Uyathanda ukutshengisa amandla akhe lothando. UnguNkulunkulu futhi uyathanda nje ukukutshengisa ukuthi ungubani yena. Amen. Futhi uhlupho lwakho ikuthi lamuhla abantu bathi oh lezo nsuku sezadlula. Hatshi, uNkulunkulu engazitshengisa kanjani lapho ufundiswa into enjengaleyo kodwa uNkulunkulu uyathanda ukuzibonakalisa. Nanku kusiza abantwana bako-Israyeli behamba ekukhanyeni, uMose ehamba phambi kwabo. Nampo belapho, wozani, leyiyo indlela. uNkulunkulu uyabiza. Sesiphuma, sesisiya elizweni lesithembiso. Oh, haleluya. Nampa lapha bonke belapho, bememeza lokweqa, lokuba lesikhathi esihle, liyazi, futhi into yokuqala uyazi. Bakhangela emuva futhi bathi, "Oh, luyini lolo thuli na?" Omunye wabo wakhwela phezu koqaqa wathi, "Oh, oh, maye, maye, libutho likaFaro." uNkulunkulu wathi, "Kuyini elikwesaba kangaka na? Alikholwanga lokho engikwenze phansi lapho na? Kuyini elikhathazeka ngakho kangaka na? Kungani lingizondisa na?" Lapho sebefike phansi lapho, uMose waphuma futhi walunusa kuNkulunkulu. uNkulunkulu wavula nje ulwandle olubomvu, futhi bachapha, bavalela isitha phakathi. Yiyo indlela uNkulunkulu ayenza ngayo. Lingesabi, lingabi lokungahlaliseki, lingakhathazeki, licunula uNkulunkulu. Khona-ke kuyini akwenzayo na? Kungazathi awu, sibe lesivivinyo esisodwa esikhulu. Busisa uNkulunkulu, sisedlulile, asiseyi kuba lezinye futhi, sisendleleni yethu, sisiya elizweni lesithembiso. Futhi wabakhokela khona enkangala, lapho okungela manzi. Ungakucabanga, uNkulunkulu, labakhe, labakhe abangcwelisiweyo abantu abangcwele, wabakhokela khona kulesi sithiyo, khona-ke, wabakhupha kuleso sithiyo, futhi wabakhokela khona, baphuma lapho okungela manzi khona, lapho ayengabe wabahambisa kwenye indawo, lapho okwakulamanzi khona, ngani? Wayengenza nje umfula, yonke indlela, xa wayefuna ukukwenza, wayengabe waphahlaza izintaba zonke entokozweni, zintshaze amanzi, amafidi angamashumi amahlanu emoyeni, nxa wayefuna. Sibili wayengakwenza, kodwa nxa wakwenza lokho, kwakuza kuba lula kakhulu. Oh, ngiyakuthanda, kalibusiswe ibizo lenkosi. Kungani uNkulunkulu wavumela lokhu kusenzakala mfowethu Branham? Kungani uNkulunkulu wenza? uNkulunkulu uyakwenza lokho. Umyekele enjalo. Hamba nje. Lo ngumsebenzi kaNkulunkulu. Izinyathelo zabalungileyo ziholwa yinkosi. Yebo mnumzana. Ngumehluko bani okuwenzayo na? Ngalahlekelwa imali yami yonke mfowethu Branham. Awu, busisa uNkulunkulu kungenani? Oh, ngenza lokhu lalokhu. Kwenzakala isiphepho saphephula indlu yami. Busisa uNkulunkulu kungenani? Inkosi yapha, inkosi isithethe. Kalibusiswe ibizwe lenkosi. Qhubeka nje uhamba. Konke inkazimulo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakwazi lokho akwenzayo.
Some to the water, some to the flood, some to deep trials, but all to the blood.
Iyo indlela abakhokhelela ngayo, kunjalo. Oh, minabo, ngizwa sengathi ngingama nje futhi ngimemeze. Iyo indlela akhokhelela ngayo abantwana bakhe abathandekayo. Oh, ungezwa nje, manje anisiso sazi, sezengqondo, kodwa liyawuzwa nje, lo moya omuhle manje, uhlamba ngaphezu kwesakhiwo, aluba amehlo ethu engavuleka nje khona manje, futhi khangela lokho okume emaceleni ale miduli, phezulu laphansi kwalezi zikhala zezihlalo. Omdala u-Elisha ngokunye ukusa, lapho lo mfana, aye isiphofu, ngakho konke wathi, khangela amaSamariya phansi lapho, wathi kodwa banengi abalathi, wathi kangiboni muntu, wathi Nkosi vula amehlo alumfana, wakhangela ngakulo umprofeti omdala, konke kuzungeze lokho, izintaba zisemlilweni, lamabhiza omlilo, lezinqola zomlilo, wayesuthisekile ke, wathi sizaphuma nje futhi sibatshaye ngobuphofu. Babebona ngokupheleleyo nje njengoba babenjalo, kodwa babephumputhekile kuye. Wathi, lonke lidinga u-Elija. Wathi, yebo. Wathi, wozani ngizalithengisa lapho akhona. Futhi lowo kwakunguye, ebakhokhela. Babengakwazi. Iyo indlela okuyiyo lamhlanje. UKristu ulapha. Umoya ongcwele ulapha. Esenza izinto ezifanayo. Ahlezi ezenza. Futhi umhlaba uphumputhekile kukho. Abakwazi khona. Oh, angazi lutho ngalokho. Umalusi wami. Oh, abantu abazwisa usizi. Bona lokho engikutshoyo. Baphumputhekile kukho. Ngabakwazi khona. uNkulunkulu uyakhokhela. Manje benyuka enkangala yesono. Kwakungela manzi lapho. uNkulunkulu wayelakho konke kunikeziwe. Oh, futhi bathola ichibi lamanzi bathi, yikho lokhu. Futhi babengela ngitsho ukuwanambitha. Oh, ayemabi. Minabo, kubi ukwedlula ikhulu lamaphesenti esalufa. Bona, njengamaqanda abolileyo, uyazi. Oh, minabo, mabi. Ayeyitshefu. Manje, kwakubizwa inkangala yesono. Izihlahla eziningi zelala zimila lapho. Futhi umthombo lapho amalala ayemila khona. Khona-ke. uMose wathi, linga, uNkulunkulu wathi, kungani besenza, bangithukuthelisela ni na, awu, nxa ngenza lokho, emuva le, angezake ngenze lutho mayelana ngalesi simo. Ngawo ukuphumisa emkhushaneni owodwa omncinyane, angezake akuphumise komunye na. Ukukhuphe phakathi kwehlupho olulodwa, angezake akususe kolunye na. Busisa uNkulunkulu. Nga engiphumise esonweni, angangiphumisa engcwabeni, unguNkulunkulu. Wenza mehluko bani? Qhubeka nje, beka amehlo akho kuye. Wathi nxa ngavala ulwandle olubomvu ngemuva futhi ngagalulisa amaGibhithe, ngingezake ngiyenze lutho ngalawa manzi na? Kuyini elingizondisela khona? Oh, ukungakholwa kwenu lingithukuthelisa ukuba ngizonde ngenxa yokungakholwa. Manje ibala lapha elisetshenzisiweyo sono ukuthukuthelisa, bayenza isizathu bakwenza ngabakholwanga, abazange baphume futhi baphosa amadayiza anje lezinto ezinjalo, ngabagijimanga lo mfazi womunye umuntu futhi baphuma futhi bakhuluma amanga. Lokho akusikho ababekwenza, kodwa lokho kayisiso sono kwasekuqaleni. Ukuphila ebufebeni ayisiso sono, ukubhema ukuhlafuna ukunatha ukuthova amakhasi ukuthuka ukufunga lokunjalo kayisiso sono. Izifanekiso zokungakholwa, uyakwenza lokho ngoba ungumuntu ongakholwayo. Nxa ulikholwa awukwenzi lokho. Yiso isizathu uJesu wathi, lo ozo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule mpilo engapheliyo, hatshi othi uyakholwa kodwa ekholwa sibili. Nankoke lokho kususa sonke isiboniso sobufakazi bakho bokuqala. Bona manje, nankoke, hatshi lo ozwayo amazwi ami futhi amemeze, hatshi lo ozwayo amazwi ami futhi akhulume ngendimi, hatshi lo ozwayo amazwi ami futhi abe legazi esandleni sakhe kumbe ebusweni bakhe loba okunye okunenyi. Lokho ayisikho. Lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule mpilo elaphakade futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni. Kuyini isono? Ukungakholwa. Enye into encane ingaphakama kulokuthi uqonde khona embhalweni futhi ufumane ukuthi kuliqiniso kumbe hatshi. Oh, wena uthi ngingu hatshi. Bona lapho uyaqhubeka, ngizaqhubeka nje ngingumpresbyterian njengalokho engiyikho. Bona qhubeka siphofu futhi uthukuthelisa uNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu esenza ulutho, ukhangelela isizwe ukuthi sikuthathe. Kodwa kulalokho uyazi awu kangazi lutho ngalokho. Bona ukhangelele abantu ukuthi bakubambe khona. Nga ukhathala okweneleyo, hlala phansi lombhalo, dlula kukho futhi ukuhlole emuva laphambili futhi ubone nxa kwenzakala, nxa kwabikezelwa ukuba kuyagcwaliseka lokunjalo, khona-ke uzakuthola. Amen. Manje nanzelela lapho kusasela muhla, nxa lilizwa ilizwi lakhe lingazenzi zibe lukhuni inhliziyo zenu njengasekucunuleni lapho uNkulunkulu ethukutheliswa yibo. Liyabona, ngoba abanye sebezwile ivangeli uMose alitshumayelayo bathukuthelisa, kodwa kakusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose. Bangaki abakwaziyo ukuthi bangaki abantu abasindiswayo phakathi kwalelo xuku lakuqala elaphumayo na? Bangaki? Ababili. Kunjalo. Bangaki abaziyo amabizo abo? Kunjalo. uKhalebu loJoshua, ababili kuphela phakathi kwezigidi ezimbili lokunye. Lalelani kulokhu, kodwa yena indima 17 manje, kodwa ngobani athukutheliswa yibo okweminyaka engamathumi amane ngenxa yokungakholwa? Kwakungayisibo labo abonayo abangakholwanga. Thatha isichazamazwi futhi ufumane ukuthi isono kutshoni. Thatha isichazamazwi seBhayibhili. Ikungakholwa. Ukungakholwa isono. Lo ongakholwayo usevele walahlwa. UJohane ongcwele 4. Bona, usevele walahlwa. Abazidumbu zabo zawela enkangala. Ngobani afunga kibo ukuthi kabazukungena ekuphumuleni kwakhe? Ukungakholwa kwakho. Oh, angisoze ngifike kanjani esahlukweni sami? Kodwa khangela, yiyo indaba ngaleli lizwe lamuhla. Izibonakaliso lezimangaliso zidlule kuleli lizwe. Kuyini abakwenzayo na? Bayaqhubeka bekufulathela futhi wathi, ngizafunga ukuthi angisoze ngibavumele bangene elizweni ababesiya kulo. Yini indaba ngamabandla lawo amakhulu lamuhla na? Ukungakholwa kwabo kuthukuthelise uNkulunkulu. Haleluya! Uyenelisa kulawa matshe ukuvusa abantwana ku-Abrahama. Wazama ukupha ivangeli kubo futhi benza lukhuni inhliziyo zabo bazenza inkolo yezi futhi benza inhlanganiso zamasonto ezincinyane futhi sikholwa lokhu futhi akula okunye futhi uNkulunkulu wayengela kungena bangaphi lamuhla bahlezi eceleni komzila elincinyane likaNkulunkulu iqembu elithembekileyo likhuba lihamba yezibonakaliso lezimangaliso ubabeka ekuvivinyweni indodana yonke eza kuNkulunkulu kumele ilingwe kuqala futhi ivivinywe ukufundiswa komntwana into yakuqala encinyane eyenzakalayo o aw mhlawumbe akula lutho kukho kungenani umntwana olivezandlebe futhi hathi umntwana kaNkulunkulu ngoba umntwana kaNkulunkulu inzalo kaAbrahama owabiza izinto ezazingekho njengokuthi zazikhona uNkulunkulu watsho njalo futhi uyaqhubeka nje ehamba amen ungelandaba ukuthi uthini kumbe yini okwahlukileyo bayaqhubeka behamba kungenani uNkulunkulu watsho njalo iminyaka engamathumi amabili lanhlanu walindela lowo mntwana kungelandaba ukuthi kwakuphambene okunganani futhi wazehlukanisa labangakholwayo amen ukuze akholwe o minabo ngizwa ngigcwala ukholo ukucabange ufanele uzehlukanise kulezo zivumokholo zomhlaba zona insuku zezimangaliso sezadlula akulanto enjengaleyo ukudlulisa amalawulo lokho zehlukanise ibhayibhili lathi phumani phakathi kwabo futhi lehlukaniswe itsho inkosi futhi ngizalamukela kumangalisa okunganani ngiza kulamukela emva usuzehlukanisile iza kuba ngabantwana bami ngiza kuba nguNkulunkulu wenu zehlukanise ungazihlanganisile abangakholwayo kunjalo ijaha lithatha inkazana engakholwayo kumbe enye inkazana encinyane isendela kumfana ongakholwayo ungakwenzi lokho angilandaba ukuthi muhle okunganani futhi kumbe unkazana muhle okunganani lamehlo bani lawo amakhulu alawo azachabalala ezinye zalezi nsuku kodwa mfowethu umphefumulo wakho uzaphila nini lanini wena nanzelela lokho okwenzayo yena akasimkholwa oqotho kumbe ujaha ikholwa eliqotho ungazihlanganisi njengalokho hlala khatshana lokunjalo kuza kubangela uhlupho phansi endleleni manje lalela indima 17 kodwa ngobani athi kutheliswa yibo okweminyaka engamathumi amane ngakusibo labo abonayo yini abazidumbu zabo zawela enkangala afunga kibo ukuthi kabazi kungena ekuphumuleni baqala ukuphuma kodwa babona izimangaliso kodwa kabangenanga elizweni lesithembiso inani nje elikhethiweyo lababili bangena elizweni lesithembiso manje kuyini uPawule akwenzayo ukhuluma kumaKristu manje lingavumelile elivangeli elifanayo elathunyayelwa emuva lengezibonakaliso lezimangaliso lensika yomlilo yabakhokhela lapho izinto lezo zithatha indawo njalo lingaweli emaceleni ngokungakholwa ukuya ekuthandabuzeni ngoba izidumbu zabo zawela enkangala manje siyangena ngokuphangisa manje khangelisisani kodwa kulabo abangazange baphile ngakho siyabona ukuthi babengela kungena ngenxa yokungakholwa ukubiza isono kanye ukubiza ngokuthi ukungakholwa isikhathi esilandelayo ukungakholwa isono abangenanga ngenxa yokungakholwa kwabo babona lowo mprofethi uMose babona lokho akwenzayo babona lokho akukhulumayo kwakuliqiniso isikhathi sonke kwahamba kusiya ngeqiniso insika yomlilo yayibonakala phambi kwabo bayikhanyela bayibona uPawuli ezama ukufika phambidlana ukufika phansi lapho isehlakalo ayelaso bona ezama ukulandisa isehlakalo wathi fanekisa kutestamente elidala wathi manje singene entweni entsha kulesi sikhathi esitsha ngoJesu Kristu izikhathi zendulo inkosi yabonakala kubo ngabaprofethi kodwa manje isingendodana yayo uJesu bona futhi waqala kufanekisa izehlakalo ukubatshengisa lokho okwathatha indawo ukuthi izibonakaliso lezimangaliso lakho konke lalokho okubhaliweyo manje wathi kabangenanga ngenxa yokungakholwa kwabo abazange bakholwe kodwa manje thina singena esikhathini futhi ungayenzi ibe lukhuni inhliziyo yakho lingenzi njengabakwenzayo ngezinsuku zokuthukuthelisa lapho abathukuthelisa uNkulunkulu bakwenza njani hathi ngokuphila ngokungaziphathi ake ngikuchole lokhu phansi kini uthi mfowethu Branham ngiyahamba ebandleni lokho kulungile angikaze ngiqambe amanga empilweni yami lokho kuhle angikaze ngintshontshe angikaze ngenze lokho kumbe okunye lokho kuhle sibili lokho konke kuhle kodwa lokho kungasisono Isono kulapho uNkulunkulu ezitshengisa futhi ungakukholwa khona. Awuyi kukulalela. Oh, wena uthi ibandla lami kalifundisi lokho. Ingqe iBhayibheli likufundisa futhi uNkulunkulu ekufakazela. Yiyo leyo nto. Manje khangela okwesikhatshana nje. Manje siza kuqala manje kwenye into eqotho ejulileyo sibili. Manje faka isazela sakho phakathi kwesikhwama sevesti yakho uze uphume phandle. Manje khangelisisa. Ngakho kasesabe, hlezi lapho sesikhona isithembiso esisitshiyelweyo sokungena kokwakhe kwayo izabizwana zomuntu manje. Yini? Kube khona omunye wenu obonakala esehluleka ukufinyelela kukho. Manje uPauli uzama ukubatshela kusahluko esedluleyo mayelana ngazo zonke lezi izinto. Kodwa manje uzama ukubatshela ukuthi kuyini. Oh, ngabe silesikhathi na, mhlawumbe kungcono sime kuze kube lobu busuku. Isikhathi sesihambile, futhi siza kuba lenkonzo yomkhuleko, mhlawumbe kungcono sikubambe kulobu busuku. Ngoba lokhu kugcwele amavitamini kamoya. Ngilokuneni engifanele ngikwenze futhi ngiphathekile imini. Masi, ngakho masesabe, hlezi isithembiso. Manje babe lesithembiso ngelizwe lesithembiso phansi eGibhithe na, futhi lapho uNkulunkulu esehla phansi ukwenza lesi isithembiso sibe qotho. Ngani uNkulunkulu watshela u-Abrahama amakhulu eminyaka ngaphambili ukuthi wayeza kwenza kwakungumbhalo. UJosefa wathi lingasusi amathambo ami lapha lize liye kulelo lizwe lesithembiso futhi lingingcwabe phezulu le kanye labo baba bami bonke, ngoba wayesazi ukuvuka kwakusiza lapho uJesu evuka kwabafileyo, ngoba wayekwazile lokho uJobe ayekutshilo. Bona munye lamunye wabaprofethi babekwazi nje lokho okwatshiwo ngabanye abaprofethi, futhi bakwazi ukuthi umoya wabo wawungofanayo futhi babekhangele. Oh mfowethu, oh lokho kufanele kusinyikinye phandle kwesimilo somhlaba. Babela mehlo abo hathi kulokho abantu ababekutsho, kodwa lokho abaprofethi abakutshoyo. Munye lamunye wabo wayekhangele. U-Abrahama wathi, ngingcwabeni khona lapho uJobe angcwatshwa khona. Wathi, Sara, ngizathenga isiqinti somhlabathi, siza kungcwatshwa khona lapha. U-Isaka wayengumprofethi emva kukababa wakhe. Wathi, lalela, lingangingcwabi loba ngaphi, hathi phansi lapha eGibhithe, kodwa lingithathe lingibuyisele elizweni lesithembiso, lingingcwabe khona lapha. UJakobe wafa phandle kwelizwe lesithembiso, kodwa wathi endodaneni yakhe owayengumprofethi, wathi, uyazi ngobunye obusuku ingilosi yangithinta emhlubulweni, ngiqhule kusukela lapho. Woza ubeke isandla sakho. Oh isihawu, ndodana yami ongumprofethi, ngimdala futhi ngisiphofu, kodwa beka isandla sakho esingcwele. Wena ungumprofethi, sibeke endaweni lapho ingilosi eyabeka khona isandla sayo, futhi funga kuNkulunkulu wezulwini ukuthi awusoze ungingcwabele phansi lapha. Malibusiswe liyasibona isambulo sikamoya selizwi. Ngani? Ingxenye yabo phose amaphesenti angamathumi ayisificamunwemunye. Babengazi lokho ayekhuluma ngakho, kodwa wayesazi lokho ayekhuluma ngakho. Beka izandla zakho zomprofethi kulindawo lapho ingilosi eyabeka khona isandla sayo. Ngake ngaba ngenkulu indoda ezimukileyo igwala eliyisiqhwaga, kodwa wangithinta, futhi kusukela lapho ngibe indoda ekhulayo, kodwa ngibe yinkosana kusukela lapho ngikhula. Kusukela lapho ngitshintsha indlela yami yokuhamba ngibe yinkosana. Yebo, veka isandla sakho lapha, funga ngoNkulunkulu wezulwini, alisoze lingingcwabe lapha. Ngani? Akula loyedwa owayesazi lokho ayekhuluma ngakho. UJosefa wayekwazi, wathi, ngihambiseni phetsheya futhi lingingcwabe kulelo lizwe lesithembiso, kulapho okwakukhona. Ngempela, lapho uJosefa esifa, iminyaka elandelayo, wathi, lingangingcwabeli phansi lapha, kodwa likhangele amathambo ami lapho lisedlula. Ngoba ngelinye ilanga lizaphuma lapha, futhi lapho selihamba, thathani amathambo ami kanye lani. Nanko-ke umhlaba mawutsho lokho okufunayo, futhi benze lokho abakufunayo ukukwenza. Ngalibusiswe ibizo lenkosi, ngigcineni kuKristu uba ngibizwa loba yini odlulisa amalawulo kumbe umgiqiki ongcwele. Ngolunye usuku uyeza, futhi labo abakuKristu uNkulunkulu uza kubaletha kanye laye. Lapho esiza, konke kungokomoya, iqiniso elambuliweyo lihlezi lapho, futhi kuthatha ingqondo kamoya ukulibamba. Phumula kulokho usuku lonke, cabanga ngakho. Loba ungayekela ukudla kwakho kwantambama, cabanga ngakho. Futhi lobu busuku sizangena ekuphumuleni kwakhe, lokho okwatshiwayo, futhi sibone ukuthi isithembiso sakhe siyini lamuhla. Iyini linto lamuhla na, nxa uNkulunkulu engelakho lapha eBhayibhelini futhi akufakazi? Kukhona lapha manje, khona-ke ngingumprofethi wamanga, kunjalo sibili, kodwa kulapha Kuyini lokhu ukuphumula? Wathi, manje masesabe, hlezi lapho sesikhona isithembiso sokungena njengalokhu abakwenzayo. Futhi kufanele kube isithembiso esifanayo, kufanele kube ukuphumula okufanayo, kufanele kube uNkulunkulu ofanayo, kufanele kube izibonakaliso ezifanayo, kufanele kube into efanayo, kodwa kasiphumuleni. Manje kuyini na? Inkosi mayisiphe khona lobu busuku. Lapho sikhothamisa amakhanda ethu.
Blessed Lord. Only eternity will reveal.
Inkosi ebusisiweyo, ila phakade kuphela iza kwembula izinto esabelana lazo ndawonye. Ncinyane vanengi abamisele ukulahlwa njengoba wena uchilo ebhukwini likaJuda ukuthi amadoda asendulo abamiselwe ngaphambili ekulahlweni bathatha umusa kaNkulunkulu futhi bewuphendule ube ngamanyala. Futhi abaningi lamuhla bachumayela ivangeli umusa kaNkulunkulu bawuphendule ube licebo lokwenza imali besiba lebandla elikhulu kakhulu labaningi esikolo sesonto bethatha umusa kaNkulunkulu futhi bawuphendule ube ngamanyala. Futhi umhlaba oyisiphofu futhi uhamba njengengulube eziziphofu abazwisisi. Oh Nkulunkulu, vula kithi ukuzwisisa, ukuzwisisa kwethu. Makungabi njengabantwana balumhlaba, ngoba uchilo elizini lakho ukuthi abantwana balumhlaba bahlakaniphile kulabantwana bokukhanya. Ekuqaleni kwakunjalo, abantwana bakaKhayini baba zingcwethi zesayensi, baba ngabafundisi abakhulu.
They become workers of material.
Baba ngabasebenzi bempahla, baqhubeka bethuthuka. Bengabenkolo sibili kodwa balahlwa futhi bagaluliswa ekwahlulelweni futhi izidumbu zabo zandenda emanzini futhi imiphefumulo yabo yahamba esihogweni futhi uJesu wahamba futhi wakhuluma labo lapho esifa futhi waya esihogweni futhi wajumayela imiphefumulweni esentolongweni engaphendukanga ekubekezeleni ensukwini zikaNowa. Utsho umbhalo, futhi uNkulunkulu, lapho esima emhlabeni, wathi, njengoba ngezinsuku zikaNowa, ngakho kuza kuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Kodwa siyananzelela, usendo lukaSethi, lapho amadoda athobekileyo, amadoda aqotho kaNkulunkulu, bengazi okunengi kwezinto zomhlaba. Benganakekeli lutho ngezinto zomhlaba, kodwa babethiye konke okusindayo, futhi bakholwa uNkulunkulu, futhi baba ngabaprofethi lamadoda amakhulu embusweni. Lapho abanye, omunye umhlaba wenkolo, wabahleka, wenza inhlekisa ngabo, kodwa ihola leza, lapho uzamcolo lokwahlulela kufika. Ngakho kwakunjalo ekubuyeni kukaJesu Kristu, ukuthi bahle kanjani, futhi benza inhlekisa ngaye, lapho belenkolo zabo, lamabandla abo amakhulu, kodwa benza inhlekisa ngenkanyezi yokusa, futhi bamhleka. Kodwa kukanti bangena ekwahlulelweni, futhi lapho bebaleka futhi bangena eJerusalema, lapho badla abantwana babo ekulambeni, futhi igazi labo lageleza phandle emasangweni esitalada, lapho betshisa idolobho lethempeli, le miphefumulo yabo, yaya esihogweni. Inkosi nanku silapha futhi, kokwesithathu, lesi isikhathi sempilo, okuthathu inombolo yempilo, futhi nanku silapha, silungele ukuhlwithwa. Ibandla liqhubeka, umhlaba wesayensi omkhulu, amabandla lamuhla ehlezi egcwele amakholwa athandabuzayo, amathumi ezinkulungwane, amabizo abo ebhukwini, yebo izigidi, futhi bahleke ivangeli, futhi bathi ukuthi, abafundanga, abakwazi. Mhlawumbe kunjalo, Nkosi, kodwa esikusilela emfundweni, uyakugcwalisa emuseni ngokuthumela ingilosi yakho yokukhanya, ngokubonakalisa amandla akhe. Uqinisa amazwi kulabo abangabayanga labangafundanga njengathi, kodwa siyakuthanda ngenxa yalokhu, ngoba ngumusa kaNkulunkulu okwenzileyo, futhi siyakwazi ukuthi sazalwa. Futhi kasithandeki lakancinyane, singabangathandekiyo sibili, kodwa wena ngomusa, wafinyelelisa phansi isandla sakho sesihawu, futhi uvule amehlo ethu. NjengoJesu wasikhulekela, njengalokho Elija akwenza kuGehazi, lapho ekhangela ukubona okumzungezileyo, futhi lamuhla amehlo ethu avulekile, futhi sibona izinto zikaNkulunkulu, futhi siyakwazi, siya esikhathini sokucina, lapho insuku zabantu bezizwe seziza kuphela, futhi uzathatha abantu ngebizo lakhe. Asibalwe khona Nkosi, siyacela ngokuthobeka, siyakhuleka ukuthi uzasipha khona. Sibusise, busisa lumbuthano omncane lokhu kusa, benziwe ngayo yonke imifanekiso ehlukene. ehlukeneyo yezinkolo lokukholwayo kodwa bachiye eceleni lamuhla uNkulunkulu futhi mabakhangele beqonde eCalvary bethi uNkulunkulu ngibumbe futhi ungenze ninjenge umprofeti wathi wehla waya endlini yombumbi ukuze aphahlazwe futhi abunjwe kutsha sibumbe futhi usenze ngokwendlela leyo uNkulunkulu angasifuna ngayo kungelandaba uba singaba isigcapha sesibuyeni endlini yenkosi kungaba ngcono ngibe isigcapha somnyango kulokuhlala emathenteni kanye lababi futhi siphe khona nkosi sibusise nje manje futhi usigcine sithobekile inhliziyo zethu mazivuleke ingqondo zethu zikhanya ezintweni zikaNkulunkulu ngoba sikucela ebizweni likaKristu amakhanda ethu ekhothanyisiwe angazi nga omunye umuntu engafuna ukukhunjula elizwini lomkhuleko okwensindiso yakho yomphefumulo wakho ungaphakamisa isandla sakho futhi uyisoni nje uNkulunkulu akubusise mfo omncinyane omunye futhi uNkulunkulu akubusise emuva le mnumzana uNkulunkulu akubusise khosikazi omunye futhi othanda ukukhunjula emkhulekweni nje manje okomphefumulo wakho uNkulunkulu akubusise mnumzana olesandla sakhe esiphakemeyo futhi uNkulunkulu akubusise lawe lapha kuhle kungaba lomunye singakavali ngizwa ukuthi kungaba khona uNkulunkulu akubusise emuva le mnumzana ngemuva wothi manje khangela ngifuna ukubuza enye into angifuni ukuthi licabange ngitshola kancane ngoba yileli thabhanekeli elincinyane angifuni ukuthi ucabange kungenxa yokuthi laba bantu futhi uNkulunkulu olezihawu angicabangi ukuba kungenxa yokuthi ingilosi yenkosi yaba lomfanekiso wayo uthethwe kanye lami futhi enye into yalokho ukwenza lokho Oh uNkulunkulu nga ngizwe ngaleyo ndlela khona ke mfowethu ngidingakala ukuba selathini kulokuthi ngicele wena kodwa ngitsho lokhu kuphela ngitsho lokhu ngombhalo ukuthi uzabona ukuthi lokhu kuliqiniso nga ngikuthilo futhi yikho kuphela okwakukhona kukho ngaqhubeka njengaloba nguphi umthumayeli kumbe enye into kumbe loba yini okunye awu khona ke uzabe kwahlukile kodwa uyabona into uNkulunkulu uyaphenduka khonapho futhi afakaze ukuthi kuliqiniso bona yikho kuphela ukwenza kube qotho uNkulunkulu ekufakaza futhi ke athi lokho kuphela kodwa izwi lakhe lithi uza kwenza nangu lapha uyakwenza manje nga ungekho kokuqondileyo inhliziyo yakho kayiqondanga kanye loNkulunkulu ungaphakamisa nje isandla sakho wothi ikhulekele kulungile khona lapho okhona phose eziyisifice minwe mbili kumbe ezilithumi izandla beziphezulu zifuna isihawu kumphefumulo wabo lapho lisasela amakhanda enu ekhotheme manje wena khuleka khumbula nguwe okumele uphenduke ngiyakucelela kuphela ukuthi uNkulunkulu abe lesihawu kodwa lelo lilathi uNkulunkulu ukulethe endaweni engqondweni yakho lelo lilathi siyakholwa ekubuyeni elathini sibili kodwa lokho akulungile kodwa ilathi lakho eliqotho yilapho uNkulunkulu ahlangane lawe khona futhi uhlangane lawe khona lapho ohlezi khona lelo lilathi lakho manje wothi uNkulunkulu woba lesihawu kimi isoni Futhi kusukela lolu suku kusiya nga ungangisiza iza kuphilela ngiza kukhonza angilandaba ukuthi ngubani othini ngiyaphuma lokhu kusa ngiyakhuleka khona lapha futhi susa lumoya wokungahloniphi kimi susa ulaka lolu khatshana lami ngiyazi angeke ngenze njengalokho futhi ngibe ngoqondileyo loNkulunkulu futhi ngilenzondo enhlizweni yami ngilomhawu ngilomona ngilalokhu lokho kususe uNkulunkulu angifuni ukuba njalo ngenze ngihlabuse lothobekileyo lomnene ngenze ngithambeke ngenze ngibe ngumuntu ongazuza abanye kuwe ngenze ngikwenzele enye into ukuze ngitshengise ukuthakazelela empilweni yami yiwo umkhuleko okhulekayo manje Lapho sikhuleka ndawonye baba osezulwini bangabakho bayizithelo zombiko lokhu kusa baphakamise isandla sabo enye into ibenze benza lokho bayeyise imithetho yokudonsela phansi lapho bephakamisa izandla zabo bekulomoya phakathi kwabo owenze isinqumo baphakamise izandla zabo ukuthi bamulele umdali owabenzayo manje baba osezulwini ngiyakhuleka ukuthi uzakubabusisa futhi ubaphe impilo elaphakade khona manje akulalutho engingalwenza ngibabize ngaselathini ngibabeke phakathi kamelo elengeziweyo ngisenza umsebenzi wonke ukuthatha wena ukuthi ukwenze inkosi asingeke senze okwedlula ukuthumayela ilizwi wathi ukhololuza ngokuzwa ukuzwa ngelizwi ilizwi likaNkulunkulu manje sithumayele ilizwi futhi baphakamise izandla zabo ukuthi bakukholiwe manje baphe ukuphila okungapheliyo ngoba wathembisa ukuthi uzakwenza nxa babeqinisekile ekuphakamiseni izandla zabo bazaphuma phandle kwalesi sakhiwo lokhu kusa ohlabusayo omnene umKristu othobekileyo Ngoba wakuthembisa.
Your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Futhi amazwi akho awangeke ehluleke. Ngikucela ebizweni lika Jesu Christu. Amen.
Now I am watching, waiting, and longing for that bright city John saw coming down.
Konzani manje. Awumthandi nje yena na umbiko usudlule manje lokhu yikukhonza kasibuye ebandleni ukuzokuzwa umbiko nje siza ukuzokhonza khohlwa nje umuntu oseceleni kwakho umkhonze nje yena oh kuhle kangakanani kumangalisa kangakanani Umtshele nje yena ngeyakho awudingi ukumtshela ngokuzwakalayo umtshele nje yena enhlizweni yakho ngiyakuthanda Nkosi ngithethelele isono sami oh minabo Baba wethu uNkulunkulu samukele silindele lapho silalele ilizwi silangazelela Inhliziyo zethu zomele wena njengendluzele inqwanela isifula samanzi umphefumulo wethu womela wena oh uNkulunkulu silangazelela lokulindela silindelele lohola lapho uJesu ezabuya
Waiting to the time that we'll be summoned.
Silindele esikhathini esizabizwa eziphakaphakeni. Hathi uma phambi komahluleli ekwahlulelweni. Sokwedlule.
We're dead to the things of the world and entered into Christ.
Sifile ezintweni zomhlaba futhi zangena kuKristu. Futhi wathatha ukwahlulelwa kwethu. Uligwetha lethu manje esihlalweni sokulunga. Igqetha lethu elibusisiweyo ukuthi phezu kwesivumo sethu eyanxusela icala lethu size sibe kwazi ukuthi asifanelanga njengodade umdala othandekayo lokhu kusa wathi ekufakazeni kwakhe nekubekeni indibilitshi zakhe selokhu ngizilapha ngifunde ukuthi kayisibo bungcwele bami ibungcwele bukankulunkulu ngeqiniso Nkosi siyafunda abantu akulalutho oluhle emuntwini ngitho lento eyodwa uyini umuntu ukuba wena ucabange ngaye kodwa ngumusa kaNkulunkulu obonakale kithi futhi sithemba kuphela ngokulunga kwakhe hathi kokungokwethu futhi siyakukhonza wena Nkulunkulu ongcwele ngcwele ngokulunga kwakho ukusibala embusweni wakho omkhulu kumacebo akho amakhulu siyakwamukela ezinhlizweni zethu ngokholo futhi ngomusa siyakholwa ukuthi usiphe khona okwenkazimulo kaNkulunkulu okwenkonzo kaNkulunkulu Manje Nkosi, silisa abagulayo, lapho besiza ukuzothandazelwa lokhu kusa, baphele intokozo, ukuthi bafisa ukuphila, mabazi ukuthi lokhu okuncinyane, ukuhlupheka, okunganzima, wabekwa phezu kwabo. Kuyisikhathi nje esincinyane sokuvivinywa. UNkulunkulu uyazi mayelana ngakho konke. Wakwenza ukuthi abone lokho esingakwenza ngakho, ukuthi kanjani uNkulunkulu mabaphume khona phandle, lapho futhi bathathe lowo msebenzi oqediweyo. Makuthi wena mabangakuthi kuthelisi, ngokuba begijima lapha lalaphana, laphakathi laphandle. Awu, kangazi lokhu lokhuyana. Inkosi mabathathe ukuma okuqondileyo, bathi, Nkosi nguwe owangisindisayo, nguwe owangenzela izinto lezi. Ngiyakukholwa wena, futhi ngiyakuthemba wena lamuhla, futhi ngiyakhuleka ukuthi uzakupha lokhu ebantwini, ebizweni likaKristu. Ameni.